Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yena mhlabe sithengisela njengenhlanganiso ejeniyo ku hashtag sesijikile lezinye inhlanganiso ezigocela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuhleswelakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili ze-Daily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi besebedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beyerejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwe amaslipi abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu.
Abafundisi benkonzo zesikristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yetajamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kubhaliswe kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe zinhlamvu. Intatheli izindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugove Tafirenyika lo Brighton Gogo. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla setajamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yena mhlabe sithengisela njengenhlanganiso ejeniyo ku hashtag sesijikile lezinye inhlanganiso ezigocela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuhleswelakala kwemali elizweni lapho ke i-riot efike yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-riot yabantu abangamashumi alintathu nanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Ikubake babamba nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukene ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha. So ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengabe bebotshiwe kodwa ke kulabanye abatshayiweyo esesibahambisa ukuthi bethola ke uncedo ke counseling servicing unit.
Bese zokubana utshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa. Lokhu kuyilo yini uhlelo lono?
Yeye vela siyele emuva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali yaphambili. Ungqalo siyaphambili lathi siyaphambili nokutshengisela. Uma besima lathi siya. Ende ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi isindaba yemali yaqhubeka siyaphambili kuselakala kwa. Lokho kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kulihlangothi zonke zezibabo ukuze betshengisele ukuthi uhulumende azwe ke ubana abantu bathi.
Yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke. Kodwa unganazelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bakulokusivumelwano mayelana lodubo oluhlaselilizwe. Njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokutshengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yeTajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende uthi sokuzethulwa umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes izakwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali lengesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare bathwele bethwele nzima bekhothanisana lamapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezitridini labo siphathelini sebezayathatha ezindlini zabo besebesebenza ngamafoni kodwa imali yabo ingatholakali elizweni. Esikulanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uChanamasa uminista nogavena bobabili ngoba kuyakhanya nama-statement awenzayo ukuthi athiyene sebesolana ngamunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo bake baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye okunjalo, ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa i-price control?
Uhulumende wake wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengatshintshi izintengo ezitolo zabo kodwa into ekumele senzakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini labo bezithengise ngasitha. Okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo konke kuzabe kuphandle kwezitolo kuthengiswa ngentengo ephezulu.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiya ithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizimisi labo lehlile okumandisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha lalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kweBotswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni seni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa ukuswelakala kwemali kuzatshiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuswelakala kwemali lokhu kuyayi-affecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ozithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus le mthetho leyo khona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana le mithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market koBulawayo, umnumzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kuzabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekele lobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakali ekhaya, le encane oyitholileyo iyabe ilibhondi eBotswana emashop ayisebenzi. So kumele ukuthi nxa ungena eBotswana uqonde kubo siphathelene no-black market. Ngale bazafika bekutshele ukuthi imali yakho yehafu yeprice yayo oyaziyo eZimbabwe. Okutsho ukuthi i-bond elilodwa yi-5 pula. I-2 bond esilayo iba yi-10 pula. Sure ulutho oluthengileyo uluthengisa ngemalini nxa sofika ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabeZimbabwe kuyakuqonga iningi lesiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukuswelakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene labo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Udubo lungenile sibeZimbabwe njengoba libona amagalane eboda egcile amagaraji wonke. Kambe shuya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sehlulekile ayekele abantu bengene le petroli ngendlela eziqondileyo kunokungena layo ngeganga. Engena ngeganga la ipetroli yakhona asikwazi ukuthi iyabiqondeni ezimoteni ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Iningi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile ukuthi okwenzakala ngalwane umnyaka 2008 lapho wawusilela impahla eningi kungabe sekuphendukile. Impahla eningi iqongile esitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHabron kwele Botswana.
Live talk kulamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abantu abayisithupha njalo kwalimala phosi abangamathumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul lamhlanje. Umanyano we United Nations suthumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezitshiyeneyo kobulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana uSeni Spanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunengi.
Eningi bese kwedlule abafundisi abalithumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beyerejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imfumelo yokuyavota baphiwe ama-slip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elithumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kugcizelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxenye ngathi imzuzwana elithumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuyarejista ukuthi umuntu avote enxa yokuthi nangomvulo iviki yonke le elandelayo siyaqhubekela phambili lokhu sihamba lamaxuku ayehlukeneyo abafundisi ababe siya register ukuvota. So siqalise namuhla kodwa iviki leyo engelandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubomakhalakhukhwini sikubofaka kubo-WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo betengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngobuningi babo besiya khona ngale ukuyarejista ukuvota.
Umnumzana uSeni Spanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Onke wabalilunga ledale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanye osomabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higginbottom icala lokudlelana lo mongameli Mgabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higginbottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lake libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona leleChickenin emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu esigaba seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuvikile amachumi amabili lesikhombisa kulimpela viki njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos elizemukela khona elehawumayini enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCapes United kuthi iqembu leNgezi Platinum lizadlala leLecholocho enkundleni yeBaobab. Zombili FC Platinum lingezi Platinum zulisa ukuphakamisa isicoco lonyaka, yikanti iqembu leCapes United okuyilwe liphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye aliselalo ithuba lokusivikela kodwa lidlala kuhle kulezi nsuku. Kuthi eleCholocho lona lizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leChickenin elizancikelana khona leHighlanders enkundleni eBarber Fields okungumdlalo omqeqeshi weqembu leBosso u-Errol Agbay athi awusoze ube ngelula.
He's also checking in. In my eyes, have the best players here in this country.
Ngokubona kwami iqembu lechikenini yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweZimbabwe. Okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo. Njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali bethu abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu le-Islanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo ye-PSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kwimidlalo eyi-92 ladliwa kane kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu le-Chickenin ngelinye lamaqembu abalisa ele-Dynamos ele-FC Platinum kanye lelenkezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezi ye-PSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu lebantu Rovers lizemukela eleShapane Mine ngaseLuveve, eleWange lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Kariba ngaseAscott, eleTriangle lizanqikilana leleYada ngaseKipo, kuthi eleDynamos lizadlala leleHarare City ngaseRufaro. Iqembu leDynamos yilo elihlezi phezu kwengalane elilemihlobelo ngama-53, kuthi ngemva kwalo kulenkezi Platinum kanye le-FC Platinum ezilemiklomelo engama-52 iqembu ngalinye, kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn elilemiklomelo engama-51. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitalateni zeGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengaqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Osiphathendeni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethule umthetho omutsha olawula ukuba osiphathendeni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ogoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lomsakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Umnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha wabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiwo umsebenzi ke engiwenza ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kawukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantu bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo uthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthini thina sibongozo thimthethi sijilela abathengisa izimali sokumele babotshwe abo-10 years, but lokhu sibabone emgwaqweni lo. Isimanga ukuthi kati bona bavele basebenzele obani, ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa, abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgwaqweni bona bengasoze basuswa, bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzi.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand, ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza ama-rand athoba munemunye 9 rands, kuthi idola lakwele Melika libiza amarandi alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. NginguPraxedes Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC, lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka uSama Mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi idlozi lolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usamamo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka uSikhobokhobo?
Uhambe lokubona lufana nokusuka enkayo siye eGoli. Awuhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho sesifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Kusijabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kuwe bana laba abantu abathe bathatha initiative yokuqala yena le nto kuthiwa iBulawayo Art Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Athe ngasukume kompane mina phambi kwenduna ngathi Sikhobokhobo omkhulu, ngiyakuhlonipha mdala wami, kodwa isingiqedo zamamo ngatopa isitulo awubonanga wena.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhulu engathi ngangikucabangile. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe uNkulunkulu, ayenzanga yini. Mina nje kwafika emkhondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamancuka. Ikhona esifikile emkhondweni ethi kathi samancu unjani. Iyo mbona athi yazekijima phambili neinye ethi majazana. Leyo ke sengiyiperforma live majazana, abantu sebengathi bayibamba kancane.
Lina la gago ke mothusi bashimane o thusa mang?
Ngithusa Biki. Usungiveza ntu. Usungiveza ukhipha umsiso zanu njalo.
Akuphosela ukucina Madlela.
Ngithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe esingakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi kuthi ukuthi kuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo eziningi kakhulu, amapisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuphiweyo. Bangaboni kuphela i-South Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, banako lokakunako, siyabonga. Kodwa nathi kukhona uNkulunkulu asithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kuhle.
Realeboga ntate Sikhobokhobo.
Nda, realeboga.
Ngiyakunanka jo ngusamamo Madlela Sikhobokhobo ehlabela ke kamnandi ubekuhlelo Woza Friday ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.